So we zika disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Obstetrician has almost eliminated in the developed world, but it is still prevalent in our settings in the developing world.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu.
Ilanga lesikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi hayi kwakuthi ubutabani yisifo sengqondo.
Kube lo mkhosi kobulawayo okunanza ilanga lokuhlonishwa kwamalungelo abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbuqazwe efana lowegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi ukudingisisa asebekwenzile sokuveze ukuthi umkhakha we-COVID-19 ohlasele ngolaka kwele India usukhona eZimbabwe. Umkhakha lo iwo obulale isizalwane sakuleli esihlala eKwekwe esivele kwele India kusukwana ezedlule yo. Ngokunjalo uChiwenga uthi sebethethe amanyathelo aqinileyo okuvimba ukusabalala kwalomkhuhlane. UChiwenga uthi izihambi zonke zivela kwele India kumbe ziyabe zidlule kulelo lizwe seziphoqwa ukungena kuma-quarantine centers okwamalanga alitshumi zizibhadalela indleko yokuhlala kulezo ndawo. Zizaphinda zihlolwe ukuba zilegciwane leli loba hatshi kungakhathalekile ukuthi zilencwadi etshengisa ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane eZimbabwe selifike kunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 605,556. Asebehlatshwe esibili sebengu 239,128. Abenhlanganiso ye-Amnesty International bathi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu. Lokho kuphume kugwalo olwethulwe yilinhlanganiso namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle ebinguhlonitshwa emkhosini wokwethulwa kombiko wabe-Amnesty International owenzelwe enkundleni yebulenjini owenhlanganiso ye-United Nations Population Fund uDr. Edwin Mpeta uthi zilakho ukwehliswa inhlupho ezibhekane labesifazane kwezempilakahle ikakhulu bebeletha ezinje nge-obstetric fistula.
Obstetric fistula is almost eliminated in the developed world.
Selulutshwana kakhulu loludubo lwe-obstetric fistula emazweni athuthukileyo, kodwa ngapha ngakithi emazweni asathuthukayo lokhe lusayinkinga enkulu kubangelwa yisimo esibi kwezempilakahle.
issues with my health systems.
Unkosikazi Memory Nyakujira wasePikita ungomunye wabomama olalesi simo se obstetric fistula esihlasela omama lapho bebeletha. Okwamanje ulindele ukuthola usizo esibhedlela seMashoko Mission. Unkosikazi Nyakujira uchasisa ngobunzima okubhekane labomama bemaphandleni.
Nokwasa ufaba 10 kilometers siyinda kunotabirwa.
Kona ukuthi umuntu uhamba umango omude ezithwele siyahlolwa kuyingozi enkulu. Njengakulezi nsuku abezempila kahle bayasikhuthaza ukuba umuntu kumele aphange ayebhalisa angavele ananzelele ukuba usezithwele esakunyanga yakuqala. Kodwa omama abaningi abakwenelisi lokho ngoba zikhathana kakhulu lezo zibhedlela. Bayehluleka ukuthi bahambe lowo mango nyanga zonke kuze kuye ukuthi esesiyabeletha umuntu aze ayafika esibhedlela sebonakele.
Osakhulayo uThafazi kwaChigandiwa laye ugcizelela ukuba udubo lukhulu emaphandleni ukwedlula emadolobheni.
Abantu abaningi emaphandleni bacela uhulumende ukuba enze zibe ziningi izibhedlela lama-clinics, njalo bacela ukuthi lezi zibhedlela zibe seduze bangazi bahambe imango emide leyo abayihambayo. Ukuthi abantu abesifazana bakhuthazwe ukuze behambe esibhedlela besiyakhanyelwa. Khona lokho mbona ngazathi uhulumende engasinceda nxa engakwanisa ukuyenza okucela abantu abasemaphandleni.
Impumela yophenyo lwabe Amnesty International oluqhutshwe kusukela ngenyanga kaZibandlela ngo-2018 lwaphela ngomfufu nyakenye beluphansi kwesihloko esithi I never thought I could get healed from this yethulwe namhla isandulela usuku lokunanza uqakathekiswa kwesimo sefistula emhlabeni jikelele olwe-United Nations International Day to End Obstetric Fistula mhla ka-23 Nkwenkwezi. Abe Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe lokhe esilela kwezokunakekela impila kahle yabesifazane lamantombazane. Bethi lolu hlupho lusuke lwengezelelwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye kobulawayo namuhla bebethe kwaqa emkhosini wokunansa ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo obulili e-Voice of the Voiceless Vovo bamanyane lezinye inhlanganiso zasezwekazi le-Africa ukunanza ilanga leli ngokuba lomkhosi owenzelwe e-Vovo Hope Center wombukiso wemfundiso ngezempilo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Vovo unkosazana Caroline Mudzengi uchasisa ngomkhosi wabo lo.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo kodwa kwasekutshintshwa ngo-2004 kwathi akusayi. Siyakuthokozelela khona besiyebe sihlangana njengenhlanganiso ezithiyene ezimelene izitabani zakoBulawayo and other regions, southern region yeZimbabwe.
Umdzengi uthi iningi labaphatheke namuhla bebebukiswa abakufundileyo ngezamalungelo abo.
Sivele art exhibition lapha ade sibonisa khona imfanekiso eyadwetshwayo ngabantu abahlukile ngeneyo nje esisebenza nabo beme ngendlela ezithiyeneyo ebutabaneni babo. Abanye ngama-transgender, abanye ngama-bisexual, abanye ngama-lesbian. Kuyibo abantu esisebenza labo kuthene labo bezositshela ngalokho abakwenzayo abakudwebayo. Sizama ukuthi abantu bezisise ukuthi hhayi sijabulela ukwehlukana kwethu njengabantu lapho emhlabeni.
Uropa Mujeyi wenhlanganiso ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe uthi imikhosi enje ibatshengisa ukuthi labo balamalungelo.
Ilanga leli litsho ukuthi sizixashe njengabantu abathiyeneyo abangafani labanye abantu esilamalangethi amaningi adlulayo singarecognizewanga. Seyilanga lanamhla bekuyikuthi sibuthane sithakazelele konke esesikwenzile osokube kuhle ngesikhathi esikiso khathesi.
Isakhamuzi sakoBulawayo inkosazana Buhle Benkosi Mhlanga obesemkhosini wanamuhla upa umbono wakhe kholisile nje ama participants asonto ongaphongithola nje in any organization kwakwani ukuthi bayaphuma out of their way despite ukuthi i society ithini ngabo but bona bayazitshela ukuthi thina asilandaba lokuthi abantu bazathini thina siyenza esikwaziyo impilo leyi yethu and it's what we believe in
abantu abaphila lobulili obuhlukileyo bathi imikhosi enje ibapha ithemba lamandla ukuba ngokuya kwesikhathi sisekelo selizwe sizagcina sicaca kahle ngamalungelo abo njengaye wonke umuntu umkhosi walamhla ungenwe ezinhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantu abaphila lobulili obuhlukile abathi ngama key populations inhlanganiso ezibalisa iNational AIDS Council iSexual Rights Center leTreat bangene umbukiso walamuhla bethi basebenzelana leVovo ukuze iZimbabwe ifike ezingeni elibalisa amazwe anjenge South Africa neBotswana okushonisho amalungelo abantu kungakhathalekile ngobulili babo ilanga leInternational Day Against Phobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia belithakazelelwa ngaphansi kwenjikimba ethi A Celebration of Resilience, Diversity and Healing eyiyo njalo ebeyindikimba yombukiso walamhlanje ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sikangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
United Nations General Assembly ikhangelwe ukuthi iza kwenza umhlangano omkhulu kusihlwa namhla okuhlolisisa impi phakathi yakwale Israel nele-Palestine. Umhlangano lo ucelwe yinhlanganiso ye-Organization of Islamic Cooperation lamazwe ambalwa. Iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezibona ngokudlelana lamanye amazwe sezifikile eNew York kwele-Melika okuzahlaziywa khona indlela zokumisa impi le. Kusokubulewe abantu abanengi ikakhulu kwele-Palestine. Inhlanganiso ebona ngokuchitheka kwemizi yabantu e-Displacement Monitoring Center ithi abantu abedlula izigidi ezingama-25 million balahlekelwe imizi yabo nyakenye. Ithi lokhu kwenziwe zimpi zomvukela ezomkhathi lokunye. Wakhangelelwe ukuba inani labo liza kwehla ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ingcwethi kwezesayensi zizama ukwenza imiyane ephilayo ezakwenza ukuba kuqedwe umkhuhlane woqhuqho. Ingcwethi lezi zithi zenza imiyane ezabizwa ngokuthi yi-genetically modified mosquitoes.
Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo kanye lokuvikela impuqazwe efana loweGugurahundi. Emhlanganweni oqhutshelwe eNew York kuthange iZimbabwe ibe ngenye yamazwe alitshumi lanhlanu ale ukwamukela lezi ziqondiso. Wonke lawa mazwe ilawo etheswa amacala okwephula amalungelo njalo agoqela ele-North Korea, iRussia, China, Eritrea, Syria lamanye. Lawa avote samukela akoqela iBotswana, iSouth Africa, iMelika, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Kulamazwe angamatshumi amabili lasishiyangalombili njalo afana laboKenya, Ethiopia, Algeria, Namibia leCameroon angavotanga. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uchotozwe kakhulu ngabanengi ngokungamukeli iziqondiso lezi vesithi ukhanya esesaba udaba lombhuqazo weGugurahundi ukuthi lungagcina luphathwa yi-United Nations. Kodwa isikhulumeli sikaMnanga kwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni ye Twitter uthe uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana leMelika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye uhulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi yena owabanjwa ngabahlamuki sokuvuke impi wabulawa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware kanye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana Ncube onguye osungula lingxoxo.
Isinqumo seZANU-PF asisimangalisi futhi kasisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende wababulali nguhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo bangabaphiswa uyabulawa nguhulumende ogcine phezu kwesisekelo seGugurahundi amakhanda ngu-20,000 abantu ababulawayo. So kamkholwa mina ukuthi ubhinywa njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona umbonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nembaware nansi indaba.
Kuyajabulisa ukuthi iBhayibheli ithethe inyathelo elinjalo ngesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungiswe indaba yamalungelo abantu. Khabe sinje konje kule ndaba ezidlala abantu bayaPalestine Israel abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or kuyindaba esesobhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sisazukulula. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJarama ekhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlaselwa kwe-Libya njengokuthi-ke ihlasela ukusebenziswa leso sinqumo esikwa-SSN esokuvikela amalungelo abantu. I-athena lelo lungelo alisolamazwe wona, lungelo elibhekane le-America labo-UK.
Mnumzana Ncube uyatsho lapho uNembaware ukhuluma ngokuthi isikhulumele sikahulumende uBaba uJarama uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa iresolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Uyabona abantu labo kumele baphumele egcekeni. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kumntu ophikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalwela amalungelo. Kodwa nxa sekulethuthezo ekhangela ukuthi bona babuse kuhle vele kabekeni ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigenqule. Bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa e-America luphokuba luthuli eliphokuba khona nje uhulu lukagcotshane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena lowo qanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvume ukuthi kube lo muntu owaphambanisa inxabulo labantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphiliswa. Bafuna ukuthi babe bevalele abantu elizweni ngemithetho enjengaleyi babulala abantu kungena muntu ozabaphilisa. Uzananzelela ngesikhathi seGugurahundi abantu bafa
Nomzana Nembaware bathi olecala ngohlala eJojobele. IZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lweGugurahundi. Kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala?
IZimbabwe lamacala amaningi ungananzelela kulekoshethwa i-constitution ya-2018 kumba i-commission
Mnumzana ngobe ngizekuwe sipheta imoto yethu alubana ilalelo babo mnanga kwa ungathanda ukuthini kuye
uyakwazi uzama ukukhona lomnanga kwa ufana lokuchaya idwala hamba ledwala somtholalelayo noma elalele ngazi abantu bathinta abalalela bezwazwisise izimfuno zabantu engingakutsho mina ngezekhulumisane lomnanga kwa ngizakhulumisa labantu bakithi esizalwane zezimbabwe ukuthi khona khathi sikulungiselelwa ukhetho ukuthi ukurejista abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023 ngizabakhuthaza ukuthi kabasuke sebili kubengiba bayebhalisa.
Akuyiphethe mnumzana Nembawa,
mnengakutsho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambo uthe the voice of people to us, like the word of God.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo umnumzana Mthulisi Anana Ncube. Ibandla lezanu-PF lithi kunengi osokufezwe nguhulumende okubalisa ukuvuselela inkampani yeZubco ukusungula imisebenzi, inguquko kwezokwethula kwemibiko, ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuthi imithethwandaba isebenze izimele njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokho kuvezwe isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo emhlanganweni awenzele intatheli izindaba eHarare namuhla. Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo bavotele iZANU-PF. Ulandule imbiko yokuthi ibandla lakhe liyakhetha abasekeli balo nxa kusavelwa abaswelayo ukudla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Kawule.
Uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba uMnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nxa benika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola i-report enjalo ungabhode ezigabeni khona ale kudinge khonoko awusozuyithola i-report yokuthi kulabantu ababandlululwayo ngokuthi thina singabe phathele ngabantu nje ababe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukansela nxa esekhethiwe usengukansela wabantu bonke lwezihlahla lempankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. U-MP uyabe ngu-MP oseva wonke umuntu esigabeni kunjengokuthi u-MP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunatha laba abephathe ethile kumbe ngincedisa uhlelo lwesikolo, akuthiwa ukuthi isikolo lesingesi abafundayo abantu bephathe ethile, okumbe ekliniki akuthiwa ukuthi ekliniki lengeyabantu abaphathe bethile. Khathesi kuyahlatshwa manje kusena nala kuzeza abantu bekhuluma lokhu lalo kambe kulo muntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu ikuthi bakhona abanye abangathembakalanga phakathi kwabama-councillors ethu lala ama-MPs abantu benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo kuthiwa yi-corruption leyo, akula politics phakathi kwento enjengayo naleyo. Ama-cases anjalo abantu abanjalo abamele bereportwe babotshwe ngoba ngamasela abantu ayenza bayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khayamoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla leZANU-PF ngoba kuyilo ibandla laboyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi nengi liyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo eliphula ilungelo loluntu.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatsha lwethu lwezi information. Amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la bakhankase ukuthi abantu babo bahambe bayiregister ukuvota. USimon Khamo akathi ukuthi abantu bezana uPF phela bahambe bayiregister ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe. Ivoti yakho isikhali sakho. Ubehlangene izana uPF yalwela one man one vote. Ivoti naleyo iqhakathekile kakhulu ukukhetha. Idemocracy nalesikhuluma ngayo yalethwa yiya izana uPF. Ngawo uSimon Khamo yabakhumbuza ukuthi ingekhaya yabo eyiyo yabakhululayo yiphi ebugcilini boncindezelo obamabhulu babancindezeli ababesikolonayizile. Ulungele loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise lamazwi angomakhelwane eSouth Africa ngale. Ungekuzwa abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa kodwa kuhamba khayela umuntu uyabulawa egcekeni uyenziwana umuntu egcekeni yatshiswe ngamathaya enzweni eSouth Africa kungabe indaba zalutho abantu umuntu ethi ebanjwe ngabantu abulawa amapolisa ekhangela abantu wakhona bengabotshwa umuntu obulela umuntu sezambona evuke ehamba kodwa kuthi eZimbabwe ungakubona ngapha eZimbabwe khonokho. EZimbabwe akwenziwa konke khonokho. Izephulamthetho ziyajeziswa sithandekile kungakhatha leluntu ngumani. Isandla somthetho ziyafinyelela nomuntu uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe. Akuqalwa lapho into ezinjalo. IZimbabwe ilizwe elilomthetho njalo umthetho wakho uyalondolozwa. Njalo iZimbabwe ilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo umncintiswano walonyaka wentezo yeChibuku Super Cup ukhangelelwe ukuqala ngempelaviki ezayo njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi ulethemba lokuba lonyaka bengayiphakamisa inkezo abayithatha ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emhlanganweni lentathe izindaba zemidlalo namhla ekuseni umqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu uthe abazangena kumncintiswano walonyaka weChibuku injongo yabo kuyikuphakamisa njalo isicoco lesi abasethethe ngomnyaka ka-2019 lapho kugcine ukuqhutshwa lomncintiswano njengoba nyaka enye ungazange wenziwe ngenxa yokuqhamuka
kwe-COVID-19.
Kumele sivikele linkezo njalo wonke amehlo athenzo kithi. Akusoze kube lula ngoba sidlala lamaqembu aphuma dolobho linye lathi kodwa ngizabaphumela egcekeni abafana ukubana mina ngifuna singobe. Kuzamele sibophe ziqine, sisebenze ngesilakho, sibone ukuthi sifinyelela kusigaba esilandelayo sonke isikhathi.
Iqembu leHighlanders lizabe lingelabadlali abayisithupha ababuyekile bevela dlala emazweni angomakhelwane njalo laba ngababalisa uJoel Ngodzo, uRodi Sibanda, uWinston Mango, uPeter Mudua, uKeith Mavunga kanye noLinus Chikuwa. Imidlalo yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala neleChicken Inn koBulawayo enkundleni yeBaba Fields ngehola lechumi lanye ekuseni. Iqembu leWawa lizadibana neleFC Platinum ngehola lakuqala emini enkundleni yeMandaba. Ngehola lesithathu emini iqembu leCape United lizajana neleYada ngaseNational Sports Stadium kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leTenex lizancikilana neleBlack Rhinos ngaseSakuva. Ngensonto iqembu leNkezi Platinum lizadlala neleTriangle enkundleni yeMandaba ngehola lechumi lanye ekuseni kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHarare City lizadlala leZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leHighlanders ngehola lokuqala emini enkundleni yeBaba Fields kuthi ngehola lesithathu emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHerentals lizadibana khona leDynamos ngaseNational Sports Stadium kuthi eleManyika Diamonds lona lizadlala leCranbourne Bullets ngaseSakuva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeAmnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho ezinengi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilo zabo engozini enkulu. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kanye lokuvikela impuqazwe efana legugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekusene kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.